o VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 18 zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
we realize that the three elements in the economy should be able to dialogue, to talk to each other. This is
ngiyakunazela ukuthi ihlangothi zontathu kwezombuso kumele zisebenzisane. Lezo ezibalisela uhlangothi lukahulumende olwezimali kanye lolwezisebenzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe lizinikele ukusebenzelana yiloba ngubani ngokwezokusungulwa kwamabhizimusi elizweni.
Over the course of 2017, human rights abuses were rampant in Zimbabwe, including
eminyakeni ka 2017 ukwephula kwamalungelo oluntu bekuvamile eZimbabwe. Lokhu kugoqela ukusetshenziswa kodlakela ngamapholisa kulabo ababetshengisela ngokuthula bethilisana nohulumende.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch lamhlanje yethule umbiko wayo otshengisa ukwenziwe ngamazwe ezwekazi le-Afrika atshiyeneyo kwezokuhlonitshwa kwelungelo loluntu ngomnyaka odluleyo. Izakhamizi zeGwanda leBulilima West seziphilela evalweni ngemva kokuba amalunga e-ZANU-PF ebikwa ehamba ebhala phansi inombolo zencwadi zabo zokubhalisela ukuvota, ama-voter registration slips. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Osomabhizimusi bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa lequla lakhe ukuba basebenzise umhlangano we-World Economic Forum ozakwenzela eDavos kwele Switzerland oqala mhlaka 23 uphele mhlaka 26 kuyona le inyanga kazibandlela njengethuba lokuhlambulula igama lelizwe lokuqinisa umbiko wokuthi eZimbabwe lilungele ukuqhubeka liqhuba amabhizimusi njengokuthembisa kwakhe umongameli Mnangagwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuvezwe emhlanganweni owenzelwe ehoteleni yeMikhlis Hotel eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yabosomabhizimusi yeZimbabwe Business Club wokulungiselela uhambo lokuyangena umhlangano weWorld Economic Forum ozakwenzelwa eDavos kwele Switzerland. Emazini akhe obengumhlonitshwa kulomhlangano umongameli Emmerson Mnangagwa utshela iziphathamandla zenhlangothi ezehlukeneyo ebezikhona ukuba eleZimbabwe lililizwe elizinikele ukusebenzisana yiloba ngubani kwezokusungulwa kwezamabhizimusi. Wakhuthaza ukusebenzelana kwezizalwane zeZimbabwe eziselizweni lakwamanye amazwe ukusungula amabhizimusi ukuze siguquke isimo somnotho welizwe.
We realize that these three elements in the economy should be able to dialogue, to talk to each other. This is
ngiyakunazela ukuthi ihlangothi zontathu kwezombuso kumele zisebenzisane. Lezo ezibalisela uhlangothi lukahulumende olwezimali kanye lolwezisebenzi. Alukho olungaphumelela ukusebenza luzimele kumqoka ukuba zisebenzisane. Kumele njalo ukuba abakuhlangothi lezi zontathu bazi ukuba eleZimbabwe kulilizwe elikhululekileyo kwezokuqhuba imisebenzi yamabhizinisi.
Umongameli Mnangagwa uthi bengaze besabela khatshana abakwamanye amazwe ukuzasungula amankampani abo elizweni ngoba besesaba ukwalelwa ukuphuma lenzuzo yabo. Umphathintambo wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe womhlaba u-retired Brigadier General Sibusiso Moyo ngomunye weziphathamandla lenkokheli abaza kuyangena umhlangano wabosomabhizimusi eDavos ulandiselela umsakazo wokuba kungani leZimbabwe likubone kufanele lithumele iqula ukuyangena lomhlangano owenzelwa eDavos.
Yebo, eDavos indawo lapho esiyakhona njengeZimbabwe kwenze ukuthi siyolinka lama business persons wonke akhona emhlabeni ukwenzela ukuthi iZimbabwe ibe indawo yokwenza business enze business uthi ivulekile nendawo ema business
umoya ugcizelele emazini kamnangagwa wokuthi ele Zimbabwe lilizwe elilondolozekileyo
liqiniso umngameli uthi yena iZimbabwe isecure ukwenza business imali ungabuya lemali yakho uyifake lapha elizweni ungayenzi profit kumbe zifunda funa uthathe imali yakho uzaba lwakho ukuthi uzakwanisa ukuyithatha imali ngesikhathi osifunayo uhambe layo
umhlangano walamhlanje ubuhlose ukubuthanisa ingcwethi zokuthuthukiswa kwezonotho labakubhizimusi kulungiselelwa umhlangano wamazwe omhlaba oweDavos wona okhangelelwe ukuqala mhla ka-23 uzophela mhla ka-26 kuyonale inyanga kazibandlela usenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Creating a Shared Future in a Fractured World. Iziphathamandla zikahulumende kanye nenkokheli zenhlangothi ezehlukeneyo kwezamabhizimusi bavumelene ukuba leli lithuba elihle lapho inhlangothi ezehlukeneyo kwezamabhizimusi zizophana amacebo kanye lokukhulumisana ngokuthuthukiswa kwawo. Umongameli Mnangagwa uthethele lithuba ukuphawula ngokusemthethweni ugwalo oluveza indlela amabhizimusi angavulwa ngayo kanye lamathuba aselizweni kulabo abafisa ukusungula amankampani abo oluthiwa Investment Guidelines and Opportunities in Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHuman Rights Watch lamhlanje yethule umbiko otshengisa okwenziwe ngamazwe ezwekazi le-Afrika achiyeneyo kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka wonalo odluleyo. UBenedict Nhlapho usethulela ukwethulwe yilo umbiko ngeZimbabwe lendlela eziphathe ngayo kwezamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2017.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu e-Afrika jikelele azizange zithokozise kangako ngo-2017 loba nje kule minye imikhakha yokuhlukunyezwa koluntu ebinganeno. Esethula umbiko walinhlanganiso eJohannesburg, umqondisi wayo emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika uMnumzana Deo Mavinga uthi iZimbabwe ngelinye lamazwe angenzanga kuhle kakhulu ngo-2017.
Over the course of 2017, human rights abuses were rampant in Zimbabwe, including.
Eminyakeni ka-2017, ukwephula kwamalungelo oluntu bekuvamile eZimbabwe. Lokhu kugoqela ukusetshenziswa kodlakela ngamapholisa kulabo ababetshengisela ngokuthula bephilisana nohulumende. Okukhathazayo ukuthi amapholisa lenhloli zikahulumende ababephula amalungelo oluntu abakaze bajeziswe ngalokho.
Uthi njalo okunye abakutholileyo eZimbabwe yikuthi ngesikhathi ibutho lithatha intambo zombuso kumongameli Mugabe kulabaningi abangunguna ukuthi kwephulwe amalungelo abantu kukoqela lokuhlukunyezwa okwenziwe owayengumphathi intambo ogatsha lwezemali uMnumzana Ignatius Chombo. Uthi bakhathazekile ngokuthi uhulumende akathathi manyathelo okuhlolisisa lezi nsolo ukwenzela ukuthi labo abakwenzayo bajeziswe nxa bengatholakala belecala. UMnumzana Mavinga uthi okukhathazayo ukuthi loba nje sekuswele inyanga ezimbalwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe ayikho inguquko esikhona esenziwe nguhulumende kamongameli Mnangagwa ngenhloso yokuthi lolu khetho lube ngolukhululekileyo. Uthi kuqakathekile ukuthi kwenziwe inguquko enkulu kwezokuqhutshwa kokhetho ezakwenza kube lokuhlonitshwa kwamalungelo ezintatheli abalwela amalungelo oluntu abenhlanganiso zikaZulu abamabandla ezombusazwe kanye loZulu jikelele. Le inkuthazo emukelwa kakhulu liningi lezalwane zeZimbabwe elemukela ngezandla zombili umbiko wenhlanganiso le evikela amalungelo oluntu. Isiphathamandla sebandla lezaphu kwele South Africa uMnumzana Future Msebele uthi iphutha elikhulu okufuze lilungiswe eZimbabwe yokuphathwa kwebutho lamapholisa njengenhlangothi zebandla leZANU-PF.
Ilizwe lizimele lodwa ilamalungalo afana lamapholisa, le army, le court, amajaji. Konke lokhu kumele kwehlukane nepolitiki yelizwe okuthi amajaji amelanga angenele lokho okwenzakala kupolitiki yelizwe, amasosha aphinde angenele kulokho okwenzakala kupolitiki yelizwe, and namaphoyisa akumelanga nawo angenele kulokho okwenzakala phakathi kwelizwe.
UMnumzana Mandla Nkosi Mkhonazi na uthi ukuzalungisa inhlupho zeZimbabwe Ikuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa akalavume Mgxeke amaphutha afana legugrawundi enziwa nguhulumende. Kusukela lapho zonke izinto zizavunywa kuthethelelwane.
Phela an official statement, an official apology. Kwenzele ukuthi lathi phela ngeke sixolele umuntu engaxolisanga. So says of time moment of madness ngumgabe sokwadlula sekungene lo muntu mntanga sicela ukuthi akazithathe isikhathi akahlale phansi akhulume ngayo indaba leyo asithengise ukuhlonipha lokuthi nje bayasazi ukuthi sikhona lokhu esisebuhlungile
akusiyo yodwa iZimbabwe enze kubi eSouth Africa inkohlakalo kubikwa yephule amalungelo oluntu ngokubangela inhlupho lokusilela kwemisebenzi ukungajeziswa kwabebesephula amalungelo oluntu ngesikhathi kulwisana uhulumende lamasotsha ebandla leRenamo eMozambique lakho kuthiyela inhlanganiso ikhathazekile. ISwaziland layo iyasolwa kulumbiko ngokwethula imithetho elikhuni eqondiswe kulabo abangavumelani lombuso wenkosi uMswati wesithathu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Izakhamizi zeGwanda leBulilima West sezidlela evalweni ngoba amalunga ezanuPF abikwa ehamba ebhala phansi inombolo zencwadi zabo zokubhalisela ukuvota ama-registration slips besithi yiyo indlela yokuthi bathole usizo lokudla kanye lakunhlelo zentuthuko. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Okwenziwa ngabezanuPF lokhu kukhanya sokusethusela iningi lalabo abangakayibhalisela ukuvota ngoba bethi abazi ukuthi lezo nombolo zithathelwani. Nanku izizathu abaziphiwayo zokuthola usizo bengazemukeli. Unkosikazi Lindiwe Maphosa, ongumgcini sihlalo wabatsha webandla leMDCT eGwanda, uthi ngempela amalunga eZANU-PF ahamba ebhala phansi inombolo zabantu, njalo sebeke bazama ukuxoxisana lecommission ebona ngezokhetho eZEC ukuthi bavinjwe ukwenza lokhu, kodwa lokho kuqhubekela phambili.
Abantu abebandla ezaziwayo iZANU-PF abahamba becela ama-registration slips ebantwini bethatha ama-serial numbers. Nenxa bekwenza lokhu bathi babe besenzela ukuthi umuntu akwazi ukuthi afole funa ngaba yirayisi, funa ngaba yikuyini ukudla babele kulethile ebantwini. So khona kuyala kuletha ukwesaba ebantwini bagcina bengasakwazi ukuthi yindaba yokuthi baphiwe ukudla kuze kulokunye okufihlakeleyo kumele ukuthi kwenzakale.
Evumelana loMaphosa unkosikazi noMagugu Nare uthi abantu bezanuPF bayabhoda bebhala amanamba bethi babhalisela abantu amaproject azabuya. UNare uthi lokhu akusiyonto eqalayo kodwa kuyaqhubekela phambili.
At first babebhoda bewathatha bethi bayenza amasele awezanuPF. Kharesi manje sokulabanye futhi ababhoda bebhoda bethwele amabhuku behamba bebhala abantu futhi sesithi bacela lama-registration slips. Kuqala kumayikithi babekhona futhi abanye ababebhoda ngamaphepha babhala abantu bafuna lama-registration slips ukwenzela ukuthi kulama-projects abuyayo aso abantu abangarejistanga futhi.
Unkosikazi Velisiwe Nkomo owemalalumbe eBulilima West uthi inombolo zabantu bezibhalwa ngesikhathi kuholiswa ukudla njalo behluleka ukuthatha amanyathelo ngoba amalungelo bengawazi njalo abantu bayethuselwa. Uthe uyesaba ukunqolonga abakwenzayo lokhu ngamabizo ngoba engasala esehlaselwa.
Emakhaya lapha akuzange kuthathwe amanyathelo atheni ngoba abantu bayabe bengazikingelelwa kuthina sodwa yithe sathatha amanyathelo ukuthi sibone ukuthi siyatshela abantu ukuthi hayi lokho abakwenzileyo ayisikho kodwa kwasekwenzakile ngoba bathi bayinitshwa sibili kwathiwa ithathwa ngabantu njalo abanye bayesaba lokuthi behambe bebhalisa ama-serial number abo ngoba bekwazi ukuthi akula mvumo ukuthi i-serial number ye-voters registration slip iyaziwe nomunye umuntu.
Olwela amalungelo oluntu eseGwanda unkosikazi sichasisile Ndlovu uthe isenzo seZanu PF esokuthatha amanamba abantu akulunganga njalo iZanu isisephula isisekelo sombuso ngokupha ukudla bebandlulula abantu. Uthe khathesi sokuyiwa ekhethweni kutshengisa ukuthi sekuqala ukugqila okwenziwa libandla leZanu PF.
So bathi nxa umuntu engabhalisa kuyabalula kibo ukuthi bemnikeleyo rayisi. So bona lokhu bakwenziswayo ukuthi bafuna ukwenza iregister yabo yokunanzelela ukuthi bangaka abantu abazabavotela. Thina njengabantu esikhangele ilungelo loluntu sithi lokhu kubi akulunganga. IZANU PF isiqila iconstitution ayisalandeli iconstitution ngoba iconstitution yona ithi kungabi khona ukubandlulula kwemihlobo kanye ngendlela ezombangazwe.
Isiphathamandla seZEC umnumzana Innocent Ncube uthe lesi senzo seZANU asikho emandleni abo kodwa amabandla ayazenzela inhlelo zabo kodwa ababavumeli ukwenza lokho endaweni lapho abasebenzela khona.
Lokhu yana kakukho emandleni ethu. Ama-political parties siyabatshela labo balenhlelo zabo bathi izinhlelo zabo kodwa ke nxa bekwenzela kuma-registration centers sasibakhuze sithi hayi sukani lingakwenzeli lapha ngoba lapha iZEC esebenzela khona. So balendlela zabo abenza ngazo thina lokhu yana sila umgoqo ngikho kodwa ke nxa sibabona besenzela emehlweni ethu siyabavala siyabasusa bayekhatshana.
Unobhala jikelele wezemithetho ebandleni leZANU PF umnumzana Mnyaradzi Paul Mangwana uvumile kuviki ephelileyo ukuthi ibandla lakhe liyathatha inombolo zabantu ababhalise ukuvota ethi lokhu bakwenzela ukuthi babe lesiqinisekiso sokuthi amalunga abo abhalisile ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kumbiko isanda kuthola uthi owake waba ngumgcini ingcebo webandla leMDCT umnumzana Roy Bennett ubikwa efile kungozi yendizamtshina yohlobo lohelicopter. UBennett obele minyaka engamachumi ayisithupha ubikwa efe lonkosikazi wakhe uHeather eCanada. Iphephandaba leThe Chronicle lithi omunye wabasekeli bekamkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa uthi impela uBennett kasekho. Okuningi ngalolu daba sizalethulela ngokugcweleyo kunhlelo zethu ezilandelayo. Live Talk lamhla kuhlelo olukhangele labesifazane, asihluzeni bomama sixoxa ngamabhizimusi angenziwa ngabesifazane ngalesi sikhathi sobunzima kwezenotho eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe. Kulabantu abangamachumi amahlanu lambili, 52 abafileyo engozini yokulumatha umlilo kwebhasi ekade bathwele esigabeni se-Aktobe kwele Kazakhstan. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho luzakwenziwa kunyanga eziyisithupha ezilandelayo. Umnangagwa wethule lamazwi izolo eMozambique lapho kade ekhona kuhlelo lwakhe lokuxoxisana lenkokheli yabomongameli bamazwe abangomakhelwane. amabandla aphikisayo kunye lelibusayo akhanya engakalungiseli ukhilolukhetho emadasadasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Dlovu, endawonye lomkhokheli webandla le-Mthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo onguye osungula lingxoxo.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga abalaleli. Engingakusho ukuthi ibhizi siyakhankasa njengebandla le-MRP kusukisela ngo-10 June kuzofika namhlanje. Sesenze amarali angafika 35 lama-roadshows amathathu, amabili koBulawayo leyinye esiyenze eGwanda Town kuvikele iphelileyo mhla ka-11. Akulula khona emkhankasweni wethu sinanzelela ukuthi kanengi asila bantu labane singathi bayasincedisa kwezemali. Imali esikhankasa ngazo zimali eziphuma kumalunga ethu bedonetha ukuze sikwanise ukufinyelela kakhulu ezabelweni emakhaya. Nanzelela ukuthi imango yakithi mide njalo imigwaqo ifile, kodwa ngokunjalo sesikwanisile ukubhoda indawo ezithile. Kunjenje silokudana okukhulu ngoba siqeda kuthola incwadi evela kwamapholisa akhangele iLupane West engathi bakhangele indawo yeMasingopi yonke ogoqela iTsholotsho, lapho abasiyalele khona ukuthi sikwanise ukuthi ngomgqibelo sikwazi ukuba le-roadshow e-Tsholotsho Center lamarali amathathu endaweni yeChefunye lembaliba lembamba. Esinye isizathu salezi abasiyalele ngaso bathe thina incwadi zethu zile ngathi khona yi-emblem kumbe i-watermark etshengisa imephu kaMthwakazi. Ngokunjalo kutsho ukuthi thina abangeke basivumele ukuthi sikhankase ngasona lesi sizathu, ngoba thina kutsho ukuthi sithi imephu yethu ayisongxenye yeZimbabwe. Simatasatasa nje kathi sifisa ukubachallenja ngoba kwezinye indawo ezigoqela iMatsouth lakoBulawayo lakoNkayi bayenelisile ukusiqiya bengaphakamisanga lokho okuphakanyiswe ngolumpholisa okuthiwa ngu-JC Gove ongu-superintendent okhangele.
Sibuye kuwe mnumzana Ndlovu, linake libona njani isikhathi lesesikhona? Siyenela na ukuthi lingene ebantwini libakhombise ukubana lina lingaba lohulumende ongcono?
Isikhathi sikhona, asilahlupho kangako ukuthi kuselinyanga ezinhlanu kumbe eziyisithupha. Isikhathi kasihluphi ngoba abantu beZimbabwe balindele njalo bawomele utshintsho. Uhulumende wamasela owezanu-PF kawasamfuni abantu. Yikho ke njengebandla le-People's Democratic Party sisebenza i-MDP Alliance sikhangeleleke ukuthi abantu bazavota, abantu sebelungele. Kodwa ke okungani kufuna ukuthi kungasibambi kuhle yimibiko ephumayo ukuthi amasotsha ke asedeployiwe kuma-constituencies yiwo azabe ekhampenela izanu-PF, nokuthi izinduna ziphiwe izimota lazo ukuthi ziyekhampenela izanu-PF. Yikho-ke okungasibambe kuhle khona lokho okutshengisela ukuthi izanu-PF izimisele ukuqhubekela phambili ngohlelo lwayo olubi olokurigama election ukuthi iwine. Because bona ngani khonokho abakwenzileyo sebebhrayithe izinduna iriding isiqalisile. Ukuhamba kwamasotsha ezigabeni kuyethusela abantu iriding njalo. Yikho-ke sithi sinokhetho-ke asozeke lube ngolukhululekileyo nxa izanu-PF isenza khona lokho ekwenzayo. Kodwa isikhathi kasilandaba laso sina-ke abantu abakhululeki akungabe lamasotsha abonakala ezigabeni, ngoba ikakhulu izigaba zalapha emathebhelelenzi bangabona amasotsha bayethuka sebekhumbula isikhathi sombhuqazwe sebhugurawundi babe sebesesaba kakhulu nalokho abakubonileyo amasotsha egombolozela umgaba azarizayin siyabethusa-ke abantu bagcine-ke bengasayi-ke ukuyavota kumbe kugcine abantu benga buyike emhlanganweni yethu esiyabe siyibize.
Wena-ke mnumzana Moyo, zikhona ingxaki elidibana lazo ezingayisizo zokwalelwa kwenza imihlangano elibona ungani ziza kwenza ukhetho lungakhululeki?
Ngiyabonga kakhulu, usethintile umfowethu okaNdlovu ukuthi ingxaki enkulu yona leyo esanda kwenzakala, esanda kuyizwa ukuthi amasotsha asegcwalisiwe emakhaya. Sinanzelela ukuthi ukugcwaliswa kwamasotsha kuvele kuyikulanda ukuyakwethusela abadala ukuthi bakhumbule kakhulu kwelakithi abakubona ngesikhathi sombhuqazwe. Kanti ngokunjalo sibonile ngeviki eliphelileyo benika izinduna izimota okutshengisela sobala ukuthi lezi zinduna sezithengwa ukuthi zihlukumeze kumbe zethusele abantu ukuthi ongavotelanga izanu-PF uzaxoshwa esigabeni. Ngabona sikuzwile ngelanga umnangagwa lapho agcotshwa khona uChristine Mthwangwa
lo wungwe bekhuluma besithi bona mathupha besithi bona bona abayikuwa luza ama elections la sikhangelane lawo esiphakathi kwawo ngoba izinduna labebutho bazosebenza gadalala bekhankasa bekhankasela ukuthi iZANU PF ibuyele embusweni. So ngokunjalo sesivele sabona mathupha ngaphambilini ukuthi ama elections la buyayo ziyayikuba free and fair kodwa abantu bazayethuselwa. Kati kwezinye indawo sesibhode emakhaya sathola ukuthi ezinye izakhamizi ziyathathelwa ama-voter registration slip lawa zithathelwa ngabosobhuku labantu be-ZANU PF kuthiwa kuyabhalwa phansi ukuze kubonakale ukuthi umuntu uzavota evotela lephi landla nxa ungavotelanga i-ZANU PF kutsho ukuthi uzaphila nzima esigabeni uzathotha esigabeni.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu Uxolo, lo ngumnumzana Mqondisi Moyo webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa indawonye lo mnumzana Edwin Ndlovu wePeople's Democratic Party. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu elimela iZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ele-FC Platinum lethule okusemthethweni abadlali balo abatsha lamhlanje emini. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji ekwaBulawayo.
Leli liviki lesibili iqembu le-FC Platinum lisedolobheni lakoBulawayo lapho elizilolonga likhona phambilini kokuphatheka kwalo kumncintiswano we-CAF Champions League. Njalo namhla limeme intatheli zindaba zemidlalo lethula abadlali balo abatsha. Laba badlali bagoqela ababili abayizalwane zakwamanye amazwe, njalo laba ngabathi uShadrack Mayembe wakule Zambia kanye lo-Albert Ayonde odabuka kwele Cameroon. Abanye abadlali abatsha kuqembu le-FC Platinum ngababalisa uKelvin Mazongwe obedlalela iqembu leBulawayo City, uJameson Mukombwe obedlalela iqembu leBlack Rhinos, uRaman Kutanzira obedlala kuqembu leHighlanders, uFarai Madananga obedlalela iqembu leHarare City, uNeva Tikere obedlalela iqembu leZPC Kariba kanye loNigel Papias obekuqembu leBantu Rovers. UMadzongwe uthi ukuqhatshwa kuqembu leFC Platinum kuzamfundisa okuningi okutsha okungamphathisa ekudlaleni kwakhe ibhola.
So bengifuna ukubuya lapha and learn new things, ama challenges amasha, and then because FC Platinum as we know lama players like I think like aborodensini ngetere like the reigning PSL superstar of the year in stage bakona siyachinja and then kule exposure iyabisinengi whether like from ama national team coaches or like ama teams from France.
Iqembu le-FC Platinum lizadibana lentshantshu zakwele Angola ele Desportivo de Agosto kusigaba sakuqala esomncintiswano we-CAF Champions League. Njalo umdlalo wakuqala uzadlalwa ngempela viki yamhla ziyithoba munye munye kusiya mhla zilitshumi lanye ngenyanga kaNhlolanja. UKutsanzira yena uthi uzimisele ukusebenza kanzima ukuze aphathise iqembu le-FC Platinum ukuba liqhube kuhle kulomncintiswano.
Okuqakathekileyo ukuthi ngiphushe ngekhakade ngibone ukuthi lami ngiyadlala sibili yobana sirepresente iZimbabwe ku-CAF Cup. Sizophusha sibili ngendlela eyiyo sibili. Mele sibonde siyathabisa abantu bethu abalandeli bethu beZimbabwe. Mele siphushe sibili.
Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomen Mabheza uthi nxa inhlelo zabo zingahamba ngendlela bengadlala imidlalo yokuzwana amandla lamaqembu akwele Zambia laseMalawi phambilini kokuyangqikelana kwabo leqembu laseAngola. Iqembu elizanqoba phakathi kwele-FC Platinum lele-Desportivo de Agosto lizadibana lelizanqoba phakathi kwele-Bidvest Wits lase-South Africa kanye lele-Pamplemousse lase-Mauritius kuhlandla elilandelayo elomncintiswano. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Humpalumpalu fele humtaka mali
singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe leZimbabwe lizinikele ukusebenzelana yiloba ngubani kwezokulungiswa kwamabhizimusi elizweni. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch lamhlanje yethule umbiko wayo otshengisa ukwenziwe ngamazwe ezwekazi le-Afrika atshiyeneyo kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ngo-2017. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.